Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazi vele ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo sezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi. So sihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo kufuna wena ezitolo. Ibhakede lakho lebe liyi-$3 otsho uthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebedinwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo.
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu. Besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla lengathi ikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufika sibidla njengabantu be-MPC sihamba sibe siyerejista emapoliseni. Sihlangane labantu egcekeni okurayithi. Ama-councillors e-MPC sehlale kakhulu. Izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MPC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazi vele ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlalo edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqinile sibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhluphe esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala eWange ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZB, kule SNB Bank, kule Agri Bank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yi-Standard Chartered. Lawa amanye lawa, ha, imali hayi hayi yisifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi zinsuku. Umuntu wonke oyabe nemali akwenzayo ukuye esitolo aphonge ukudobha nje khona okuyabe kufuna. Loku-transfer nje kubo eCocash, but ukuthi ungathola umuntu othi yena une-cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenye elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewanje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo. Abanye lawa hayi imali ayikho. Kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana. But ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala, bagcina sebefloka bonke besiya khona ngale. Bagcina sekusiba yilokuzela iproblem yokuthi even lakhona ngale e-Victoria Falls imali kayisekho. Ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi, amanye ama-towns sebefloka besiya khona ngale. Akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobha bayenelisa ukuyithola imali malini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali, but ukuthi uyibambe hayi inkani. Abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubongathi ngapi basebenzise bantu sikusebenzisa le yokuthiwa yi-ecocash le, okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabe uvele ufuna ukuthenga.
Lo umnumzana Donald Mampongwani Shoko, isakhamuzi seWange, sixoxelaye ekhonale eWange. Weziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyabe iyenza ukuthi abaseharare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kokhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uJohan Rode ngenza imihlangano ukhuluma njalo. Uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshele abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka umnyaka oza kuyavotwa njani. Uba nani lingenzela ukwenze njalo uzaliwomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bakukholwa yini?
Ya, abantu abakabikwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuza hamba njani ngoba bazobekwezinye insuku bethe lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu. Abakacaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyavuma njani. Abantu ngapha bake batshaywa phela kumnyaka wa-2008 lwana akabayisaba kubi. Le ndlala kodwa nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi kudubele inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba nomumbu wakho ebhakede i-$3 lezi nsuku nakathenga yabangikhona kusela so ukuthi uyakuthengisa litshintshana ngomumbu lamabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla abakaqalisi. Into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer, zinhlanyelo zekhothoni, yizo abazithi ngezikahulumende, yizo abaseqalisele ukuzinika abantu. Liyabe lingaphansi kwama-chairmen wama-branchi njani njani, libhalwa khona ngale emavillagini ngobathi kuza kukholektwa kusuka kube umasabhuku njani. Kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingani sithembe ijana lami. Ihlakuyaphiwa kithi lapho esikhona sizibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulo hlupho lokudla le mali, umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani? Lalabo abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amalanga adlule
kubela babuya bethe ngumumbu but kulensu kwabasabuyi so sihambe emagrosa uliye chinjana leyo abukufuna wena ezidolo
abezidolo bathatha umumbu
yeah bayamukela sihamba nawe JMB ibhakethi lakho leyo li $3 othuthi wathi ungatholi 2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokukwanele tengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona sinye sikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukuyenza ngani ngoba leyo mali yabomkhono yabungela
lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi segokhwe sixoxelaye ekhonale egokhwe okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha ngakhoza kuya le naleli icebo lokuthi sende into othiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi baswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ingabe ngakhumbisa emakhaya ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abalazicathulo nje isikhathi esiningi bathola ukuthi bagula uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle uyakhwehlela khadi ilitshe wakhubeka wacece kubi isikhumba into ezininginingi ezinjalo bhiladiya kwakuyinto ezingathi zijayelekile into nje engathi siphila layo nsuku zonke. Ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Awu yihlabele ngempela i-explanation yakho. Awungitsheleke Kids uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila koBulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nawu lukhangele libhale shuthi school Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelendi, ngapha kusemamidland, ngapha kusemashonaland, sihambe nje yonke indawo. Saqala enkaya sabe sisiya emazoe sengihlanganwe labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayona le ndlela. Sahamba safika emazoe le kumandila ehara. Khathesi sike sathi thedele mbidana koBulawayo ngoba ngumuntu ohlala koBulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakoBulawayo nayo uzizwe into le ingasuko kakhisiwe umoya kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelele ukuthi luza qhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuchiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo le minyaka ezayo.
Awusitshele-ke uhlelo lolu luzabe lwenzekala ngaphi kwangikhona koBulawayo njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithendi kwethu basivumele abantu bako-OK kuJayson Moyo Street Jayson Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithendi kwethu phansi labana sikhankasa nje simile kuyela abantu amaflyers khuluma labantu nje sibangenisa nje yohlelo lethu ukuthi balizwisisisa ukuthi sivele senzani simani thina.
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay, we are generally looking for ama-donations from abantu in terms of isicathulo school fees. Imali, well, it's something else because singabatsha, we want to build a relationship yokuthi abantu basethembe. Umuntu uzaza trust you with the shoes more than they can trust you with the money. Imagine awuneki zokwakuthi umuntu usebenzisele.
Hayi, siyabonga Keith, bekukuhle ukuba lawe kuhlela, ungadinelwa kusasa.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu
mina. Balaleli, lizwile indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, shoes inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa.
Namhlanje sixoxa ngodaba ngalo luyahlupha. Udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile. Ukuthi nhlaziyo udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela. Umankomo ungukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu. Umankomo utshona njani mama? Yee, hayi, isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Koko sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane, umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina lobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lesihlobo, sihloniphe lomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu othiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane, pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe nje umuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi, nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula-ke mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli.
Ngoba lokho sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala, ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungiswe sibili babe ngabantu?
Abantwana nxa besehlula, ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakho uyababiza ubahlalise phansi, bantwabami nezani lapha, wena uwangaphuvelanga lokho enikwenzayo bantwabami akulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi, lokho enikwenzayo akulunganga bantwabami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke kuyakuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele kakumele angiphakamise uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho, ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngichaye wami nxa engenisa ijaha, ngokuthi nguye wami owonileyo. Nxa leli jaha lingenisa intombi, ngichaya yena owami. Ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga, ngithathe uswazi loba ibhanti, angithayi ngesikhali, ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe, ukuthi ibhanti linjani, loswazi linjani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafitshane mama.
Mita engikubonayo lapha mina, ungaba ngumzali ofika uthaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana, uza kuya kufika ngakibo kusithini ngokuthi uthaye umntana obiziweyo loba uthaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Yes, siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile. Ungathina lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libe lelangelihle, sizabe lonke sigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama. Bye-bye, ma'am. Ntati tubalele ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa. We mama sibe munye, dina sibe moya munye, sivuseleli ngoma zendulo.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe uNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye, uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ithatha ka-15. Ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kutsho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa mbona anabazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayelaski umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba, ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu, uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena, izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andinike amanzi. Kutho ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwana omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi ano ngingafa sokuphelile, ngiyaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engikunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi kaNkulunkulu sithi kufa udonsi lwakho lungaphi. Kutho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso, ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke la esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla la labafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement, konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube ngumuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi wenzela ukuthi aye mkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke, kade kwanisa ukuthi hayi mfundisi hlala phansi, mfundisi yekela ukwenza lokho.
Kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazela abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, inkosi inkosi libusise. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolo sibe sithi ekwelutshena.
Yagithi ngoma yagithi ishaye mafana bagethi
olina
ibambene mafana bancane nje
ishaye ibambene icine
yagithi
ishaye mafana bagethi
yagithi
ibambene mafana bancane ishaye ibambene icine
umgido lo
owagithi
khaya
ishaye ibambene icine
umgido lo
owagithi
khaya
ibambene icine
isikisha
yesangithi isikisha yesangithi
sona
sishaye ibambene sicine
isikisha
yesangithi isikisha yesangithi
sithi ekwelutshena. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.